sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 14 Mbandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe iqembu le Highlanders kumele lamukele uncedo lwemali engamadola ayizigidi ezintathu, $3 million evela kwinkampani yesiphathamandla esilokudlelwano lebandla lezanu PF na.
Angiyiboni ke imini inkinga lapho ukuthi why abantu bengasola ukuthi iHighlanders yamukele usizo isponsorship lay.
Inkampani egaya amandla ka Getsi ithi udubo lokusilela kwalamandla luzaqhubekela phambili okusolwa ngabanengi.
Aluba siyabona ukuthi amagezi atholakala ke ngayesola, aluba siyainvesta kakhulu kusolar system, amagezi ke anganceda.
Ukwekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 kwele South Africa kuletha injabulo, kodwa kusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka njalo.
Kusho khona ukuthi kungakhulula umnotho nempilo zabantu ebeseziqhelazekile. Kanti njalo njengoba sokushisa, ngibona ingathi kufanele ngoba izinga lomkhuhlane lo oweflu oyiwona ohambisana nale i-corona usuthanda ukuthi wehle ngalesi sikhathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Iqembu le-Highlanders kumele lamukele na uncedo lwemali engamadola ayizigidi ezintathu, $3 million evela kwinkampani yesiphathamandla esilobudlelwano lebandla lezanu PF. Inkampani yeSakunda Holdings eqondiswa ngumnumzana Kudata Gwirei olobudlelwano lebandla lezanu PF esetheswa ukungethembeki yazise ukuthi izaphathisa iqembu le-Highlanders lele Dynamos ngemali engamadola ayizigidi eziyisithupha. Kodwa abanye bathi iqembu le-Highlanders lingemukeli limali ngoba ingahlambulukanga. Bakhona njalo abanye abafana lomnumzana Abel Khumalo, umlandeli oqinile weqembu leli, abathi akula ukubi ngokwamukela imali le.
Yebo Chris, ngiyabonga bhuti ngokungena kuhlelo. Angiyiboni ke imini inkinga lapho ukuthi why abantu bengasola ukuthi iHighlanders yamukele usizo isponsorship lay from iSakunda, twa iSakunda Holdings, ngoba isponsorship ayila political condition le sponsorship.
Zona zikhona na ezinye indlela ubona bezingasetshenziswa ukuthi iqembu le Highlanders lithole imali engayisiyo le ekaTagwire?
Ya, ziningi indlela ezingasetshenziswa liqembu ukuthi sithole imali engayisiyo le. Kungayisiko ukuthi ngiyayisola le mali i-sponsorship le evela kubaba uTagwire. Iqembu kufanele libe modernized, lenze okwenziwa ngamanye amaqembu umhlaba wonke nje. Okunye okubalulekileyo kwakhona kuyukuthi kuthengiswa ama-replica jerseys ngemali e-affordable. Ungabheka nje recently kule ndaba ka Cristiano Ronaldo, ubonile imali abathengise ngayo ama iskipa lezi ezibhalwe Ronaldo. Within 3 days imali abamthenge ngayo, abamsayine ngayo, ibisiphendukile nje ngokuthengisa iziskipa. I think imali singafunda inhlelo ezenzakala eSouth Africa kumbe ngale kuphesheya ukuthi iqembu liranwa kanjani. Singafunda okuningi, singalijinja, singalitransforma iqembu lethu libe professional. Okwamanje sisebunyameni nje.
Zona ezombusazwe ubona zingena njani kwezenguqu, ezemidlalo yenguqu? Abantu baphongukhala yini besesaba umnyama ongelampisi kulokuthi bathathele imali evela kuTagwire iqembu liqhubekele phambili?
Angiboni mina Chris inkinga lapho nge sponsorship play njalo akula political condition ku sponsorship play iqembu alethathe imali lisebenzise imali libhadala ama players sithenga amanye ama players siwin league dala sagcina league okuwini league so akula political condition akula political interference kule sponsorship so abakhala bangakhala kodwa iqembu lifuna imali ngoba sisenkingeni ngendaba yezimali because of i situation eseZimbabwe amakhampani avala akunalutho akunamali
umnumzana Abel Khumalo ngumlandeli weqembu le Highlanders ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Inkampani egaya amandla kagetsi ithi udubo lokusilela kwalamandla luzaqhubekela phambili kunyanga ezilandelayo okusolwa ngabanengi uhlelo lwabenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company lokucithela abantu amandla kagetsi ngenhloso yokuwalondoloza lusolwe ngabanye. Linkampani ithi isitiji sewange esisebenzisa amalahla ukugaya amandla la silodubo njalo imitshina yedamu leKariba iyalungiswa ukubangela ukuthi amandla asilele elizweni. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu uMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bathi ukucitshwa kwamagetsi akuyi kuba khona endaweni ezinjengezibhedlela lapho kuhlanzwa khona amanzi, indawo eziphathelane lomvikela welizwe lezinye indawo eziqakathekileyo. Abakwezinye inhlangothi baveza ukukhathazeka ngenyathelo elithethwe ngabe ZTTDC leli lokubacitshela ugetsi. Laba ngabanjengomnumzana Chris Khoza wakobulawayo ophila ngokuzisebenza othi kuyamdida lokhu osekusenzakala.
Amagetsi yiwaphileni umnotho welizwe, so nxa songasela amagetsi sishodala lezi lapho sithembele khona thina abantu sizakwenza kanjani. Uhulumende lo sesithiwa senzima silwa kithi angazi ukuthi udubo bani olungasisiza thina nxa sizisebenzisa sibe ngcono lati emakhaya.
Isakhamuzi sasePhumula South kobulawayo umnumzana Elliot Joe laye uthi kuyinto emdanisayo ukuba sebezacitshelwa ugetsi.
Lokhu kuyasiphazamisa kakhulu imisebenzini yethu njengabantu abazisebenzayo. Mhlawumbe ngifisa ukucommunicate customers ami igetsi bese lihamba without notice. Mhlawumbe ngxenye ngiyakhomunikata ngiyadinga ukuthi ifoni yami igcwale ngesikhathi esi-right njengoba ku-WhatsApp ifoni iqunyelwe egetsini kule ngozi kangaka.
Umnumzana Samson Malunga uthi bebengakulindele osekukhulunywa ngabe ZETDC bezitshela ukuthi kuzokuba nganento lonyaka njengoba izulu line kuhle.
Ngo-2021 sibe le ndaba yokuthi amagetsi ahlala engekho ezweni. Angazi ukuthi kungenza njani ukuthi amagetsi kube into ngoba khangani into le asonto isihlala iyabuya ihambe bengani sosibangcono ubuye futhi into yakhona ibe khona futhi. Sike sathaba nzima kubo 2008 lapha amagetsi ehamba kakhulu sathi ngxenye but sesibona futhi sesibuyela back kulesasimo.
Isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezisebenzisana loZulu eye Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthi okwenzakalayo kakumangalisi ngoba kuyisibonelo sokuba uhulumende esehlulekile.
Kwamanye amazwe siyakwazi ukuthi they have since turned green, basebenzisa i-solar energy. Kwamanye amazwe basebenzisa njalo i-wind energy, balungisa amagetsi abo, bathola amagetsi abo esuka emoyeni. So thina siyamangala ukuthi esikhathini esikhona kiso lesi uhulumende wethu lokhe esebenzisa i-core ewange lamanzi ukulungisa amagetsi.
Okusekelwe ngunobhala wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Aluba siyabona ukuthi amagetsi atholakala ke ngayesola, aluba siyainvesta kakhulu ku-solar system, amagetsi ke anganceda. Sesibone kwamanye amazwe ke sebenzisa ke ilanga, i-solar system. Bayachiyana ngendaba zamanzi ke ngokuthi kungaba le drought, uswela amanzi nxa usebenzisa i-hydro system uyabonga sela amagezi.
Umoya uthi lokhu kuzophazamisa okuningi okugoqela ukulahlekelwa kwabantu yimisebenzi.
Nxa sikhangela i-national NDS 1 ilama set goals ukufanele siwa achieve kodwa phela ngaza ke siwa achieve nxa kuyikuthi sisemnyameni. Sizabona ke sizabona ama industries sehlisa ke ama working hours ngokuthi akula magetsi. Lama industries njalo equma ke inani labantu emsebenzini ngokuthi akula magetsi. Laba balama order kufanele ke bewa deliver lama targets akwehluleka ukuchaya ama targets abo ngokuthi akula magetsi.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ubengakayiphenduli imibuzo athe kumele ayithunyelwe ngendlela ye-email osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli kunkampani epheka amagetsi eyezesa. Unkosazana Priska uthethe ukuthi achasisele uZulu phezu kwalokho abakulobe kusaziso sabo besithi ilizwe libhekane lobunzima bokusilela kwamandla kagetsi ngenxa yokungasebenzi ngokugcweleyo kwemitshina epheka ugetsi ewange. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumelvis Gama.
Ukwethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 kwele South Africa kulethe injabulo kwabaningi kade bengasela msebenzi, kodwa kusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka njalo. Lelo lizwe lehlise izinga leziqondiso lezi laya kusibanga sesibili, i-level 2. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ukwehliswa kwezinga lokuvinjwa kokuhamba nokusebenza kwabantu kusiya ku-level 2 asibone ukuthi kuzoba nomahluko omkhulu ngokuba abantu endleleni abasebenza ngayo sebelokhu nje abantu behamba bekungasafani nangonyaka ophelile, okusho ukuthi ngempela khona ukuhlangana kwabantu njengoba abantu sebe bathola nalowo mjovo abanye besawuthola. Kusho khona ukuthi kungakhulula umnotho nempilo zabantu bese siqhelazekile. Kanti njalo njengoba sokushisa ngibona ingathi kufanele ngoba izinga lomkhuhlane lo oweflu oyiwona ohambisana nale i-corona usuthanda ukuthi wehle ngalesi sikhathi.
Khona okungaba kubangele ukuthi uhulumende athathe leli nyathelo kuyini ukuthi abantu sebelandela na imigoqo ngokupheleleyo, kumbe kukhona ubangela ukuthi bathathe leli nyathelo?
Ngicabanga ukuthi leli nyathelo lithethwe ngoba abantu besebezojwayela kakhulu bagcine kungelula ukuthi bayilandele le migomo ngoba bengaboni mhlawumbe imehluko umahluko 10 ngoba abantu sebekujwayele lokhu kugula kahlehle. Nakhona abantu beshona, abantu sebefike kuleso sigaba besokuthi bafuna ukuthi bazame ukuthi bayiphilele, kanti ke besokuzofika kulelo zinga elokuthi ngoba abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi kugcine sokuba nokungalaleli uhulumeni, lokho esingakubiza cishe i-civil disobedience esikubone kusenzakala nangesikhathi lapha kade kutshontshwa izinto kugqekezwa izitolo. Kubalulekile khona ukuthi ngalesi sikhathi abantu besalalela uhulumeni ake athi ukuyekethisa ukuze abantu bangajwayeli ukuhlala esimeni esingasihlanga esiyenza ukuthi bagcine bedelela. Ngakho sibona ingathi kunembangela ezifana nomnotho nokusebenza kwabantu nempila kahle yabantu, ngoba umnotho izinga lawo lehle kakhulu kanti abantu kubonakala ukuthi abasanelisi ukuphila impila kade beyiphila. Abanye besibona ukuthi kukhona uphando belukhona lukhomba ukuthi abantu abasabukeli TV, abantu nemshwalensi abasayikhokhe ngoba abasakwanelisi. Ngakho uhulumeni bekufanele ukuthi ukuze imisebenzi iqhubeke khona abantu baneliza nokuyiphilela avule ayehlise leli zinga.
Bona amanombolo abantu ababhubha bebulawa yi-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus ahamba njani lezi nsuku?
Empeleni singathi thina lezibalo ezabantu abaphethwe ngumkhuhlane ngeke sisho ngampela ukuthi likhuphuke kangakanani, kodwa lokho esikutholayo kukhomba ukuthi izinga selehlile ukusukisela abantu baqala ukugonywa kumbe futhi njalo ukusukisela kupheleni kobusika. Izibalo sezasuka lapho kuyizinkulungwane ezingamachumi kusiya kuyizinkulungwane ezinhlanu nezine kuhambela kulelo zinga ezabantu abatholwa benalo mkhuhlane. Kanti ngendlela esibuka ngayo sibuka sengathi lokho kungenzeka ukuthi kungahambisana nezinga lokuhlolwa kwabantu ukuthi bangakanani abantu abahloliwe. Nakhona izibalo zokuhlolwa zibukeka ngathi zisasaphakeme, kodwa ke izibalo zabantu abatholakala nalomkhuhlane lithe ukwehla kancane. Kanti njalo indawo enjenge Western Cape lapho kubusa khona iqembe liphikisayo le DA kumbe kuneliphethe khona bagculisekile ukuthi ukugonywa sokuthe kwehlisa inani labantu abangena ibhedlela njalo nabadinga usizo oluphuthumayo.
Umnumzana Vusi Moses Banda ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esililethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe. Sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezijonge ukusiza uZulu jikelele kwezempilakahle. Zulukandaba, ningakhuthwa ilolu hlelo. Lilami uMike Obe ngo-8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hawks lilodaba lokuthi abahlabeleli abathi uJa Prazer loKiller T bavinjwe ukuphuma enkundleni yendizamtshina eHarare okwamahola amane bevela kwele South Africa ukuyacula emcimbini kade ulamalunga awecele lezanu PF elithiwa yi-G40. Umcimbi lo ubongokunanza ilanga lokuzalwa kukamnumzana Atma Molai. Amalunga e-G40 kade semcimbini lo abalisa umnumzana Sevia Kasukuwere, Walter Mzembi loLeo Mgabe. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi ukuhlolisisa ukwenziwe inhlanganiso yentatheli zindaba zakwele-Bhilitane iveze ukuba ibandla le-ZANU PF lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Robert Mugabe lafumbathiswa imali ezinkulungwane ezingamakhulu ambalwa yinkampani ye-British American Tobacco. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
MDC kaNelson Jamisa ake lishiyane lokukhampeni emadorobheni liphume phandle likhampeni emakhaya njengezanu. Abantu bemadorobheni bayayazi into abayifunayo, udubo lusemakhaya. Phumani emakhaya 2023 sesondele, lingabe likhuluma lisemadorobheni.
Alibonani wasazi weStudio 7 nabalaleli, besicela amakhosi akithi osten Rafael Khumalo mabe ngamakhosi asendlunkulu kamzilikazi, cela basilwele baphakame ngokwesikhosi, hayi ngokokuhlakanipha. Cela baphakame ngokwesikhosi esizweni, kubonakala ukuthi kunamakhosi, hayi ngokukhuluma nje ngokupheleleyo. Siyadinga isilo sakithi mzilikazi. Ngiyabonga.
Salibonani kuStudio 7, salibonani kuStudio 7, ngiyabingelela. Yeyi, lapha sizafuna ukuxwayisa abantu ngale ndoda le uChamisa lena engafuni ukuthi atshintshe anikeze ibandla lakhe elinye igama. Abantu kumele benanzelele khona lapho ukuthi uma ezovota esebenzisa leli gama elithi MDC Alliance, nabo Monzora besebenzisa igama elithi MDC Alliance, lokho kumele amaNdebele evule ke amehlo ebone ukuthi laba bantu bonke basebenzela izano. Ngoba uma uChamisa evota ngoMDC Alliance, uMonzora yiMDC Alliance, ozowina obvious kuzoba nguMonzora. UChamisa angeke awine ngoba nangu nemali leyo kumele iye kuye, ayanga kuye imehlo le kungakavoti. So kumele abantu bevule amehlo bevotele umqondisi moyo, bemnikeze ithuba mhlambe engaphucukisa ngapha eMandebeleni, ngoba le nto yasempumalanga iyabonakala ukuthi iyakuphi. Uma uChamisa umholo oqotho, kungani engatshintshi enikeze iphathi yakhe elinye igama kulokuba elokhu elwela igama? Igama yilo elinamandla kumbe abantu basekela yena? Abantu basekela yena, akatshintshe igama, ayekele ukulwela igama into engenancedo. Ngiyabonga.
Linjani abantu bonke emagumbini amane omhlaba. siyabonga indaba elisinika zona ku Studio 7 suku zonke ezingakhethi inhlangothi sithi liqhubekane ngomsebenzi kona ngapho madoda thina sikhona apha ekhaya khona apha sihluke silwisana labo bona abantu abahuquluzi into emali isayo njengayifaka lakini lapha iyi-1 kanti why amaphathi wonke lawa amanengangaka babhizi bayalwa babangamabizo babanga yonke into babanga amahofisi babanga i-simple name kodwa bechiya i-enemy imile lapha ababoni yini ukuthi into leyo abayenzayo kusiyafika u-2023 akulanto abazayithola kambe shuwa bona abantu be-MDCT bishuwa bafuna into abayifunayo phela lokho abakwenzayo sikho ukuthi ngaze bethathele uChamisa igama lokuthi MDC Alliance asikho ukuthi ukuzenza abantu babavotele abantu bayakwazi ukuthi khona omonzora laba vele basetshenziswa izandla so akuncedi ngaze bethatheni ngaze benike imali yezandla kodwa kungasokuvotwa abantu aseve bavotele bavotele MDC Alliance nale kaChamisa abantu njengeminyaka yonke kodwa ke esikhala ngakho yi-split sevote ngoba abanye bazavotela iyalani 5% kati eyavotela omakhuphe layo still 5% liyalancadi ngezelela kuChamisa kade kuyabangcono kathi waye amaphathi wonke la engabambani omthwakazi ozaphu uMDC Alliance uMDCT konke amaphathi phakathi konke okuvukayo kuncancane kubambane kube into eyi-1 ukuze ukhiphe izalo ngoba lokhu abakwenzayo lokhu badlala ingqondo zethu la bantu la siyabona
Studio 7 ngiyanibingelela nonke enisebenzela ku-Studio 7 obaba uNtungameli Nkomo ngithi hayi siyabonga izindaba elisilethela zona ngesikhathi esifanele lezazisho zonke ezenzakala emhlabeni siyabonga ngithi nje ngilimukisa abantu isizwe sikamthakazi ukubana EMDC Alliance le-MDCT lezi ezileke ziletha ingxabano zileke ziletha ingubo emnyama esizweni sikamthwakazi nampo mafa labo baleke bephethe evotelani MDC Alliance votelani liyekela ukuvotela umqondisi umuntu olitshela into eliyibonayo esegcekeni kuthi nje abantu isizwe sikamthwakazi sometimes angazi ukuthi kusuka kuvaleke kuphi alekelane lokusapotana namashona lawo amashona la asebenzisa isizwe sikamthwakazi lina eleke liphethe umafa ngapha votelani MDC Alliance alikho ishona elingafa labushwa lendebele angeke ayenzakala loko kufanana nje le ngifana nisene nje bulala inyamazana emva kwalokho ibisiyanikezwa amathambo idla amathambo kunini ku-MDCT befakwa kuphalamente kutwa amaphalamente lamakhansela akula nto leyodwa eyenzakalayo into zonke zibonelwe emashoneni le impucuko yonke yenzakala emashonaleni kunini i-MDCP leyo ileke kutaya nansi bangenile amakhansela lamaphalamente kodwa ayikho le nto eyi-1 engathi khona ne bayenzile esizweni sikamthwakazi ngapha okwabo nje kuzoletha kuphela ukuthi bethole amavoti behlala le kuma ekhoni ephalamende akungalanto abayenzela abantu asikhathele ngalabo abantu
bantu be-Studio 7 labalaleli labo bonke nje ake ngicela ukuthi umbono wami lezama ukuwufaka abantu kubalwe okhuluma ngundebele esendaweni yasensuza kwa-11 emgosi umbono wami kanje la ngikubone ngani kusukela ngo-1980 soku-over 40 years kusiya ngale kwakhona i-ruling party ayikaze yadliwa okwenza ingadliwa kuyini singaboni nxa sesisiya kumavoti so siyaqalisa ukudabukana phakathi ngulo sefomu okuyiphathi kwakhe isithethi sokuthi ongamaphathi okhela konke ngani kuthiwa kuyabumbana kube into eyodwa kungaba into kushe yodwa kususe lokho esingakufuniyo kungasuka kube sokushewa ke okuyizikhundla khundla 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 kwabalakala ngasakambi kuhle sokungomunye yilida kwesinye isikhathi uyabe khipheka ngaphandle kwalokho konokho esikwenzayo senze enye into emangalisayo okwesibili ngizama ukuqondisa indaba kaNelson Chamisa le uChamisa engawomeli ku-alliance engawomeli ku-MDC alliance ngoba nxa womela ku-MDC alliance kugcina kusicedela uthando esesibone ngani ukuthi ukuthi abantu abadlala ngengqondo zethu kutho ukuthi vele bona kahle kahle kabafisi ukukhiphizana kodwa ngani bafuna ukukhiphizana kabakuzwisisa uMunzora wathathwa izanu yamfaka kiwo uMunzora ngowezanu vele siyakwazi kuhle izanu yayingatswankirayi uMunzora wayithatha ingatswankirayi utswankirayi wehluleka ukunqoba umgabo wehluleka egcekeni 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 so laye futhi uChamisa asozamnqoba umnangagwa ezilongo besenza so abantu laba kabamanyani bebe yinto eyodwa kuqala bekhiphe ibandla leli siboneni ukulandela i-next step please please siyacela bakithawu siyacela sihlobo liye silamulele khangelani izihlobo zethu izihlale kude kangakanani kambe akulizwisi buhlukini khonokho impilo ephilwa lapha kuleli lizwe leli siyazi siyikhiphe nini sonke ibhizinesi yemali sokuyavuka sokuzavuka i-election ngulosefomyakhe sokuyabuya i-election ngulosefomyakhe sokuyabuya i-election ngulosefomyakhe kambe alibondi ukudlala ngumdlalo omunye lo ngiyabonga kakhulu nxa kuyukuthi i-studio 7 kade singithandulisa ihamba phosa all over abantu abaningi sebezizwela iqiniso lamanga ngiyabonga
yazi mina ngomunye wabantu abasezimbabwe engihlele ngikhangela into ezenzakalayo ngifanakala mina ezimbabwe nje kugcwele abantu abayizibula bodwa iqiniso lihle ngoba into ekhona is about corruption not about the political party into efuna ukukhitshwa ngezimbabwe ye-corruption makhaliza very corrupt MDC very corrupt ama-councils almost wonke headed by MDC wamkhangela uzombona umuntu ongene for the past 5 years ten emkhathi MDC ungambona manje uyasenezihlathi seyisitedema usenezitende usenezindlu omunye usene-touring company whatever that's a sign of corruption into edinga ukuqedwa ngezimbabwe ye-corruption yanga zangukhuleka nje xa udinga ukukhuleka ngoba abantu labo bayafana bonke shona ndebele kuyafana but I thought amandebele was ayithandla azama ukukhetha nawodwa kube ma-MPs amabele amathathu who can say something ukuthi angabele uhlungu emandebele nathi nge-tribalism but ke libone nje ukuthi abantu behlukene
lawo bekungamazwi enu linaba laleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 kwezemelika untombazana odabuka eZimbabwe esebenza ezokulingiswa eHollywood ngapha kwelemelika uPauline Tanya Fier ubikwa edingwa yizihlobo zakhe ngoba engaziwa ukuthi uye ngapi. UTanya ubikwa wagcina ukubonakala eflatini lakhe lisendaweni ethiwa Hollywood Bowl ngeviki edluleyo. Kolunye udaba, ilizwe leMelika izolo lize laqeda imicimbi yokukhumbula ilanga lokuhlaselwa ngabahlamuki be-Al-Qaeda besebenzisa indizamchina ezahluthunelwa abachayeli bachayelela kuzakhiwo ezimbili. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esiqintini seMaryland uMnumzana Phithizela Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Usuku lo luka 9/11 okuthi ukuthi September 11 ngokutsho kwabo lapha eMelika kwakulesuku olubi kakhulu ngoba abantu abaningi balahlekelwa zimpilo zabo. Abanye sasesebafitshane abanye sasendane ezitshiyeneyo kodwa iminyaka yonke beMelika balukhumbula lolu suku babona ukuthi abantu bakhamba bevakatshele lapho sokuthiwa khona kuse One World Center lapho kwakule zakhiwe lezane ezimbili ezatshawa ngamaflamayichina lana. So lusuku abaluqakathekisayo kakhulu lapha eMelika esikole abantwana kuyatshela ukuthi sokumele kuke kuthule kwesikhathi esithizwe kukhunjule labo abadlulayo.
Nxa uqathanisa leZimbabwe ungathi likhona yini ilanga elinanzwa njengalona leli ele 9/11 leMelika?
Nxa ngiqathanisa leZimbabwe angeke ngathi ukuthi likhona ilanga elifanayo ngaleli ngoba izehlakalo zakhona ngezijeneyo nje kodwa singakhangela ukuthi ngenyanga le ephelileyo lapha kuyake ukukhangela usuku lwamaqhawe ekhaya eZimbabwe, lapho abantu abafabesilwa abanengi khona besilwa belelwa impi yenkululeko. Izethalo ezijene njengoba sengichilo ngaphambili, kodwa ungaqathanisa nje ukuthi kuyakhunjulwa abantu asibalahlelwa impilo yabo ukuze kube khona ukuthizwa kuhle kungaveli.
Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seMaryland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.